Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
elabu yafika tena hayi kwakuthatha amadamu ndangaka ngiphaka ngokundi wasusenzana amapolisa wayiwakhontrola lamajele wahambisa bani ekhoti kwatholisiswa bani ngaleyo ndaba akayesi uze ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Okenqulwe embusweni nyakenye umnumzana Robert Mugabe uzamiswa edalele parliament namuhla esipha ubufakazi phezuko kuntshontshwa kwemali yamadayimana emarange engena ku $15 billion.
Laba bantu obabona ngendlela bangakudlwanga udlwanga ngakhona ubonisa indlela yena ushamisa ngakhona. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni. Umhlulile ukuhlonipha lo mfana, yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiheva ngakhona.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selisole abasekeli be-MDC kamnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka uMakhupe enkantolo izolo besithi ulikhikhitha. Sixoxa lengcwethi ngelakusasa lelunga le-G40 ebeliphephele kwele-South Africa umnumzana Sevier Kasukwere yena ophenduke eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Gabriel Mugabe ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale lepharlamente namuhla esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwamadayimana emarange afika kumabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion. Umgabe unqolongwe ikomiti yedale leli ebona ngezenjiwayo. Umgabe nguye owazisa uZulu ngobuhuquluzi lobu engakahluthunelwa intambo zombuso libutho ngolwezi nyakenye. Kepha isimanga ikuthi akekho ngitsho lo yedwa owabotshwayo. Umgcinisihlalo wekomiti yedale ebize umgabe umnumzana Themba Mliswa ufakazelela umsakazo ngokuza kukamgabe ephalamende. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ingaba ikhona yini imfihlo umgabe alakho ukuyiveza ngalolu daba.
Ngicabanga ukuthi siza kuzwa amahlaya nje nxa ngabe ezabe efike khona ngaphile ephalamende, ngoba phela singakhohlwa ukuthi nguye owayevele engu-president welizwe. Ngabe elobufakazi bokunyamalala kwama-diamond wenzani ngakho, yinto eqakathekileyo ukuthi bayizwe kuye, ngoba phela ngeke abuye afika athi yena hayi kwakuthatha ama-diamond angaka ngobufakazi obundi wasusenzana amapholisa wayiwakhontrola wayikhontrola lamajele wahambisa bani ekhoti kwatholisiswa bani ngaleyo ndaba akaye siyehuza ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Nxa kuyikuthi impela uyabaza abantu abantshontsha limali njalo bekuhulumende kumbe bekucele likababa uMnangagwa, singabona yini ebaqamba ngamagama, ngoba siyazi ungumuntu othukutheleyo ngenxa yokugenqulwa embusweni?
Ye, ukubaqamba ngabaqamba ngamagama umbuzo yikuthi abantu bazayikholwa yini leyo nto, ngoba phela nxa wayekwazi angithi ngingasho ukuthi nxa wabakwazi lokho ngesikhathi engumongameli welizwe wenzani ngakho. Nxa ngabe ngabuya namhlanje ngikhona baqamba abantu bazacabanga ukuthi ufuthelene njengoba usisho njengomuntu walahlekelwa yibukhosi ayelabo, kanti kube wayebabophe ngalesiya sikhathi esengumuntu ophethe izintambo njengomongameli abantu babezayikholwa leyo nto. Kodwa kakukhulumeke kusiya ngokuthi wethula ubufakazi obungakanani obungenza ukuthi kulandelelwe leyo ndaba ize iphumele egcekeni. Sesingabona-ke kuthathwa izinqumo ezinkulu, nayo yabe kuvezile kwacaca ukuthi ubani wayithatha imali wayisendaweni enje ilandeleke mhlambe kungasiza kanilizwe kanjalo kodwa akangiboni ukuthi angabe uphethene okutsha ngemva kweminyaka yonke le esesihlalweni
ilona loludaba ubona luphela njani ncube sizabona yini bekhona ababotshwayo besiyapika mpela kumbe abazamiswa phambi kwemithetho ndaba phezu kokunyamalala kwalimali
angiboni ukuthi ukhona umuntu ozadweliswa ngale ndaba ngibona nje iyaphela nje ibe ngiyokukampena ibe ngiyokuxoxa ibe ngiyokulwisana phakathi kwama section ahlukahlukeneyo ama political parties ahlukahlukeneyo mhlambe ikakhulu uZanu PF ngoba phela iye yayivusa angiboni kusiba lo muntu ongaya esitokisini ngalokho kwakucaci kimi ukuthi kungenzeka khona lokho nga kungazange kwenzeka ngaleso sikhathi kusenzakala lobo busela namhlanje na ubufakazi bakhona kuyabe sobabulawa izinto eziningi ezazingasetshenziswa ukuthi umuntu aye esitokisini ngazo azisekho
ukhona ukwala ukukhuluma singambona yini esala ukukhuluma umgabe ukumbe kuyini okungenzeka lubana ethi wathatha lelo nyathelo
nga esala ukukhuluma akulanto engenziwa ukuthi bamfosele kangako njengomuntu okhulile onjiyana angiboni besithi mina woza ngenkani i-contempt of parliament mhlambe nxa engazanga ukuthi azayethonisiswa ekhoti kumbe athonisiswe yi-parliament bemfosela bemphoqelela ukuthi kaye kuyaba yinto nje yokuthi walile kuphelele khona lapha kulanto abangayenza engako ngaphandle kokuthi babalise nje lokhu lalokuyana kulanto ezakwenziwa njengoba ngisho
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe Icele le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selisole kakhulu abasekeli be MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka lokuhlambaza uMakhuphe besithi ulikikitha abasekeli bakamnumzana Chamisa bathe bephuma emthethwandaba we Supreme Court eHarare izolo Lapo obekuthethwa khona udaba lokubangisana ibizo le MDCT phakathi kwamacele omabili vayiqhunza ingoma ethethisa uMakhuphe phambi kwakhe umsekeli wesikhulumeli sebandla likaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akuba mangalisi ngoba icele likaChamisa ligcwele izikliwi ezingelambeko
uChamisa all along bengimbiza ubaba uChamisa kodwa ngisakwazi ukuqhubeka ngimbiza ubaba uChamisa I think umhlaba wonke uyabona ukuthi umfana lo and ngokuqala ukuthi ngize ngimbiza ukuthi umfana lo ukuthi lento ayifunayo ayimfanelanga at all ma uzobusa kumele ukuthi ubuse ngobuqotho nangokuhlonipha nangokuba lobuntu yabo manje kuyabonakala ukuthi lo mfana ubuntu akanawo kulalokho ukuthi angeyisilungu show me your friends I'll tell you your character or birth of the same feathers flock together. So laba bantu obabona ngendlela bangabudlwanga udlwanga ngakhona kubonisa indlela yena uChamisa ngakhona. Ungakhohlwa ukuthi benginaye ku National Executive kababuthwa ngirayi, benginaye ku Cabinet kababuthwa ngirayi. So ngikhuluma ngomuntu engimaziyo. Bengithi maybe usekhulile, bengithi maybe usenobuntu, bengithi maybe sebembizela eceleni bamfundisa ukuthi hayi mawufuna ukuphatha mfana kuphathwa kanje kanti. Kodwa hayi ngiyamiyangekela ngokuthi uNkulunkulu ngazi ukubheka eceleni iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni kumhlulile ukuhlonipha lo mfana yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiyeza ngakhona and ungacabanga ukuthi labana abantu bayakwenza nje lokho bakwenza ngoba bethunywe nguyena nguye obathumile ukuthi bayenze lento
kodwa abanye emnumzana Phugeni bengathi kayisuye uChamisa obehlabela inhlamba le ngabasekeli bakhe njalo mhlawumbe kayisuye obathumile
umgabe njengoba besingamfuni nje sithi siyatshaywa siyabulawa siyahlukunyezwa wakwakwenza nini lokhu umgabe wayehlele ofisini kodwa ethumela abantu bakhe ukuthi bayenzele lezi zinto so ngeke abantu bethu besenza izinto ngegama likaChamisa uChamisa bese sithi yena hayi yena akahlangene lakho ngabantu bakhe kusukela ngonyaka ophelileyo 5 November bethunyelwe ukuzotshaya umama uKhuphe uba kuthiwa ngibayisaphila kwasuka kwabonakala ebuwera kwasuka baza kwabulaya bezophosa ngamati ukuthi ngabantu bakhe bonke la abazenzayo lezi zinto. So akakwazi ukuthethi yena azigeze ethi mina angihlangene nakho lokho. Otherwise if that's the case then umcala kwamgabeli kuphi?
Ukukhona yini okungalisuthisa elingathanda ukubona kusenziwa nguChamisa kubasekeli bakhe ekade bekhuluma inhlamba enje?
UChamisa isikliwi ngesilungu sikubiza sithi imposter. That boy imposter nje ufana nomntwana ophiwe ama dangerous weapons ukuthi adlale ngawo. Mawa ungathatha ingane nje uyinikeze isibhamu singafa sonke siphele. Into eyenzakala kuChamisa akazi nento ayifuna, akazi nokuthi kubusa yini. Mawuzosukela uthethise umuntu ongumama, umuntu omdala ngangomama ukhuphe ongazi nokuthi umthethiselana. Angithi indaba bayithethe bayihambise court. Umama ukhuphe usekhoti ukuyazi defend ngoba engumuntu obeliever entweni zomthetho nokuthi umthetho usebenza kanjani. Yibo futhi asebemthethisa bebeyisathu kuphe ecourt if bengabelieve ukuthi umuntu ohanjiswe ecourt kumele akwazi ukuthi athoniswe noma afike akhuluma indaba yakhe ecourt ilalele indaba yabo ilalele neyethu indaba. Thina njengecembu akukho okukhulu esikubhekele kuChamisa kumhlulile lokho kuyinto.
Umnumzana Khalipani Phukeni ngumsekeli wesikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixhume njalo isikhulumeli seMDCT kamnumzana Chamisa uNkosazana Tabitha Khumalo, yena othi bayalisola kakhulu ihlazo elenziwe ngabasekeli bebandla labo.
Udaba ongitshela lona luyadida ingqondo njalo luyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sifikisane esigabeni esinjani. Mina ngendlela engazi ngayo yimpi ngokuthi lanxa ngiphambanisene nawe okunganayo ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako. Ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli be-Tribes ekhonokho hhayi kakulunganga futhi njalo kuzamele udinge icebo sibone ukuthi kulungiswa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sono ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye. So kakumelanga sihlambazane, kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenzisele ubufakazi ukuthi simele ingxenye esabe simimela hhayi ukuthi ahlambaze. Ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuqondisa ukuthi ingade lihlabela besitho njalo kakunamuntu. Ntinesintini ukuthi intando ezinjalo emuntini lanxa kasebenza naye asuka kazilunganga ngokibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu thina sivuleka sivumelani lakho njalo sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe nesiminyenzi ebantwini abangaboni umbono obonayo.
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi ngathi lesithe njalo kwakuseyikho. Kumele sibazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatyemuyo abanemicabango etyemuyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamahlongandlebe. Kodwa kakutho ukuthi ihlekanyana labo nalaba abangamahlongandlebe sekusithi bandla lonke ngamahlongandlebe athi. Izele indaba zokudlamudlawo zibeleka izikhulumo akunamuhla ubaba uKhalisa eXolisa nesehlanjalo ahlangana naso. Kambe batho ukuthi uXolisa wethu sasibonge uXolisa yini kumele sizwisise ukuthi umuntu yena velinga umsebenza kuvele umuntu uyahlupha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kathi sifundeni ukuthi kanti sivele sivela ngayo ngoba ukuthi umuntu azafika egabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngifundisa uZulu ukuthi ububi buraithi ubuyisela buraithi. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa ngabe ngivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hhayi kathi nginandi kathi lunganga kathi sihle njalo asinamuntu.
UNkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Hoy ngomunye wengqungquthela zecele lezano PF LG40 ngesikhathi sikaMgabe umnumzana Sevia Kasukuwere yena ophenduke eZimbabwe izolo uthi okwamanje akalasifiso sokuphatheka kwezombusazwe. Ukasukwere ubephephele kwele South Africa lapho abalekela khona nyakenye kulandela ukuhluthunelwa kukamgabe intambo zombutho zombuso libutho. Ngensuku zakhe ukasukwere wayisiphethe esidukwini impela enguye owayebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezano PF. Wabaleka elizweni kanye kanye lomnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Jiwawo bona ababikwa bephephele kwele Kenya. Ekuhluthuneni umbuso ibutho latshela uZulu weZimbabwe ukuthi lalifuna ukubopha izikliwi ezazihanqe umgabe zihuquluza umnotho welizwe. Umnumzana kaSukwere umoyo kanye loJiwawo ngabanye babantu laba abachazwa njengezikliwi libutho. Njengoba esephendukile ukaSukwere umbuzo omkhulu ngothi ulakho ukubotshwa na njengabanye ababekucele le G40 abagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Innocent Babathi Ncube.
Ijahalele lithiwa kona ngokaSukwere ukuphenduka kwalo sifanele sikukhangele ngelihlo lokuthi amajaha lawa asuka kuZanu PF abenelisi ukuphila phandle kwebandla labo, yikho kuthiwa khona kuyabanda ngaphandle kweZanu PF. Ngamajaha ajayele impilo yomuntu ofontofo, yikho ke ubona ukuthi khona ugcine sesithi usephenduka. Ikakhulu ungakhangela ukuthi khona amaphepha nayo bebhala nje ukuthi kule nkulumo ekade senziwa phakathi kwakhe lalaba ababusayo khathesi, ukubuya kwakhe kunuka santungwana ukuthi ngumuntu othenjiswe olunye ulutho ukuthi bazamceka loba bazamenza nje ukuthi angani uZulu abone ukuthi uyahlukunyezwa, kodwa yena emele abe khona la ukuze adunge into leyi eNPF. Ngoba ngibona ngani ngingathi ngimzamo yalabo ababusayo ukuthi baphambanise iNPF, ngoba ngokubona kwami bekuzaphambanisa amacebo abo awezombusazwe sisiya kukhetho. Ngamafitshane ngingathi ukubuya kwakhe kutshengisa ukuthi kukhona okuchaya amanzi njalo kukhona akuthenjisiweyo, kodwa singathi sizoyicela ivuthiwe.
Singabona ebotshwa yini ukaSukwere njengoba ebikwa engesinye sezikliwi ezazigombolozele umgabe?
Ukubotshwa, yebo engabotshwa, kodwa mina ngibona ukuthi uzabotshwa. Anti siyakwazi njalo ukuthi kona uChombo bamthatha bathi hayi ngumhuquluzi wezomnotho uzabotshwa. Kathesi indaba kaChombo siyibona isingani isidedile. Bonke laba bantu ababotshwayo ngingathi lo mongameli umnumzana Emerson Dambuzo Mnangagwa uphume esithi yena hayi kathembi ke laba abakhangela ngezokuhuquluzwa komnotho, usethethe abanye amagqwetha ke ukuthi awafake ofisini yakhe akamongameli ukuthi bayenzele umsebenzi. Kodwa ke kusho ukuthi indlela okuphathwa ngayo ukuhlolisiswa kwalaba izephulamthetho kwezokuhuquluzwa komnotho akukhwabithisi, yikho okunginika igunya lokuthi lundoda ukubuya kwakhe hayi kalandanga ukuzabotshwa. Sike sabala iphephandaba eleStandard ukuthi lundoda kwathiswa kukhala imbobho ngelanga lamhla ka 15 November. UGrace Mgabe waseletha izimota yena wahle wathatha imota wachiya abantu bakhe belo Jonathan. Kutsho ukuthi indoda eligwala ebingasoze ibuye uma ingathenjiswanga ukuthi khona kulendlela angasinda ngayo kuleyi ingxabangxoza yakhe eyokuphuma ebhuntshuka elizweni.
Ukuphenduka kwakhe sokungenza yini umnumzana Jonathan Moyo lo mnumzana Patrick Jiwawo labo baphenduke ekhaya?
usikhwica mfundo moyo lo jwawo ukuphendukwa kwabo ngibona ngani kusakhatshana ngoba okokuqala umoyo siyakwazi indlela aphatha ngayo umnankagwa ngesikhathi umgabe ephethe wayethatha izinto angena kupolitiboro akhulume akufunayo hayi ngibona ngani usikhwica mfundo hayi wadiliza amabridge yikho ngibona ngani kuphendukwa kwake kusakhatshana ngoba angimboni ezenelisa ukuthi ahlanganise amehlo lomnankagwa ngibona ngani kuzima kubucayi ukuthi khona abuye ngaleyo ndlela okwesibili bamthile njalo uprof ngendaba ze-corruption ukuhuquza kwemali kungabe kuyizinto nje ezokumninda kodwa ke sengathi kwezombusazwe izinto zokunindwa lazo ziyanika abantu abalwa lawe ithuba elokuthi bakuphoxe yikho ngibona ngani kasoza phendula
umnumzana Innocent Babathi Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane kulamalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube asephume kuleli bandla ayangena kubandla lezaphu esithi asola indlela ibandla leli elikhethe ngayo abazancintisa kukhetho. Acothoze njalo inkokheli yeMDC Alliance. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ahlukeneyo asephetha ukhetho olwama primary. IMDC ekhokhelwa nguNcube layo isiyazise ngamalunga azayimela kukhetho lwedale lephalamende lakuma council kodwa kulokukhonona kwamalunga ethi awasuthiseki ngendlela labo bantu abakhethwe ngayo. Ukansila Ernest Ndlovu ka Ward 2 eGwambe eBulilima East ngomunye wabazise ukuthi sebesehlukana le MDC kaNcube.
Asimeni ngezinyawo sonke. Sibuyelele ephakeni ka Joshua Komo Mqabo. Sivuse imengezinyawo. Kume kukho lokuzaba ngathi kuyasihlupa. Izipray khona izabona umfinza. Asivukeni simeni ngezinyawo. Profession singoku siyabalandela. Abona ingoku sokugida kuphela singabazuthi ingoku lichawa ngubani.
Okhangelele ukumela izaphu kuWard 21 eBulilima East umnumzana Wilson Nkobi uthi usebone kungcono ukubuyela kuzaphu.
Ngiyaxusa abantu bakhekumthozani ekhaya into lithombela singawabela amabhema maso kunzima ukuyana ekhaya abantu lapho elazalwa khona sikwazi ukuvusa ilishi.
Umqoqi wenhlelo kuzaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi bayabamukela ngezandla zombili njalo bakhangelele ukusebenza labo kuhle.
Silabantu abaningi kakhulu abasukileyo kulezi insuku abakuma structures bagoqela lama sitting councillors ikakhulu asuka eBulilima constituency. Nqabe sitho bona bathi kabala confidence kujahaleli elincinyane kulandela inkulumo zalo indlela abeka ngayo bathi babona ngathi basadlala kusasekhatshana ukuya khona yikho bekhumbula ukuphenduka ebandleni lidala elezapho. Okunye njalo ikakhulu bathi basola indlela okukhethwe ngayo ama candidates bathi ama candidates akhona khathesi aya impozwa okungahambelani lezinqomo zalelo bandla abalibomba bebonke.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC kaNcube umnumzana Mbuso Siso uveze ukungazilutho ngenyathela eselithethwe ngamanye amalunga ebandla lakhe ethi bazathatha inyathela eliqinileyo lokwenza isimemezelo ngemva kokwenza ucwayisiso ngoba bebengakatholi imibiko ebazisa ukuba amanye amalunga abo aseyamela ibandla lezaphu. Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kanye lokungasuthiseki kokukhethwa kwenkokheli kukhetho lwama-primary, amalunga amabandla ahlukeneyo ezweni sebetshiya amabandla abo besiya kwa kwamanye amabandla abanye becabanga ukuncintisa bezimele njengalokho okwenziwa ngowesifazana olodumo unkosazana Jesse Majome ukuthi abanye sebeqochiwe kulandela ukuphikisana lenkokheli zabo ngoba bengavumelani lendlela ethethwe ngamabandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Thomas Mandigora izolo uphawule ngokusemthethweni imidlalo yeHaburon Global Games phansi kohlelo lokuzama ukufudumeza ubudlelwano phakathi kwezizalwane zakwele Botswana labukuza kubika uMathini Ngwenya.
Umnumzana Mandigora unxuse ukuzovula ukusemthethweni ukusungula kwemidlalo eHaburon Global Games emzameni yokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwabantu ndawonye phakathi kwezizalwane zeBotswana kanye labokuza. Abaphuma lomqondo lo wokubamba imidlalo le bathi bananzelele ukuthi eleBotswana selibonwa njengelizwe elingemukeli kuhle abokuza njalo elingabathandiyo. Ophumela lomqondo umnumzana Kabo Ditlhakeng uthi eleBotswana likhanya lixotsha abantu bokuza njalo abanye bencitshwa ingwalo zokuhlala kumbe kusebenza elizweni amapermits ngakho ngokubamba imidlalo le balethemba lokuthi lokhu kuzoguquka abantu bancibilike emaceleni nomabili akhanya engela kuthembana.
There is perception that Botswana had grown anti-foreigner or was friendly to foreigners. The media reported on deportations. There's a general perception even among foreigners.
Kulokucabangela ukuthi eleBotswana alisathandi abokuza. Ngisho lamaphephandaba abika ngokuthi kulokuxotshwa kwabokuza. Ngakho ke kukhona umcabango ukuthi eleBotswana alibafuni abantu bokuza.
UMandigora ukwamukele ukubanjwa kwemidlalo phezu kodaba lobudlelwano phakathi kwabeBotswana labokuza esithi njalo kuzancedisa ukuhambisa umlayezo emkhuhlane engathelelwa nayo efana lemvukuzane kanye leyochukela. Umcabango wokubamba imidlalo ekhalo lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabeBotswana lamanye amazwe iyamukelwe ngabeZimbabwe abafana lomnzana Dumi Ncube yena othi vele kunjalo inengi libona iBotswana inyonkoloza abokuza.
Kuningi okumele kutshintshe ngoba ukuncitshwa kwabantu amapermits kanye ukuthi kwabokuza kutshengisa ilizwe elingathandi abokuza ngakho le midlalo iqhakathekile ukuzama ukupholisa izilonda njalo iqinise ubudlelwano phakathi kwabantu.
Imcimbi izaqala ngomdlalo wenduku yegalofu mhlazi ku-17 kuNcwabakazi kukanti eminye imidlalo efana lebhola kanye leyokugijima izalandela mhla ka-27 Ncwabakazi edolobheni leHaburon. Umnumzana Mandigora nguye umgcini ihlalo wenhlanganiso yabomeli bakwamanye amazwe eBotswana uDean of the Diplomatic Corps. eleZimbabwe yilo elikhala njalo nje ngokuhlukuluza kwezizalwane zalo kweleBotswana abanye bethelwa imvubu ukuthi indaba bengena kulelizwe okungekho emthethweni. Kulonye udaba umnumzana Gift Ncube walahlekelwa izandla zombili ngemva kokudutshulwa ngwayemsebenzela isimo esibhekane labane abasebenza bengaphiwa umholo. Iofisi yeZimbabwe eHaburon ilokhu izama unceda uNcube labanye phezu kwesiphatho esithi kaqondanga kuzizalwane zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaburon kweleBotswana.
Big Nazi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngidlala lengoma ngikhumbula uMampintsha ucelile ukuba na simthandazele iSouth Africa yonke uZulu wonke nje amthandazele ngoba izinto kazihambe kudle phakathi kwake lo babes sengathi bangabuya babuyelelane ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Robert Mgabe uzamiswa ephalamende lamhlanje esipha ubufakazi phezu kokuntyontsha kwemali yamadayimana emarange efika ku-15 billion. Icele le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lisola abasekeli bakaJamisa ngokuthuka uMakhuphe ebesithi ulikikitha. Kwanele okwamanje asibeni sonke ntambama kweza kusihlwa ngu-half past 7 olivalelisayo. Montunga milinkomo.